Intele ukuthi upresident evakatshele imagrounds enqwala lapho kwakulengiswa khona abantu, ngingathi umbono omuhle kuye ngoba uyaappreciate imbali yeZimbabwe. Kodwa mbona ngani kusuka kube le contradiction, ngoba uzananzela ukuthi khona uhambe eground nenqwala lapho inkosi umzilikazi lelo Bhengula ababesenza ezomdabu khona ama cultural festivities. Kodwa kwenzakala ngesikhathi uhulumende weZimbabwe engafuni ukuthi elamaNdebele libe lenkosi. Siyazi ukuthi sebeke bazama umzamo ukuthi kubekwe inkosi, kodwa igovernment yeZimbabwe yakuvala lokho. Upresident usuke wahamba esihlahleni lapho kwakulengiswa khona abantu ngamakhiwa. Uzananzelela ukuthi eMathabeleland ziningi indawo lapho kwakubulawa khona amaNdebele nguhulumende owezanuPF, okubalela iBhalagwe lezinye indawo ezinjalo. Ngisuka ngizibuza ukuthi nxa upresident evakatshela indawo leyi, uke wazibuza yini ukuthi kambe ezinye indawo lapho kwakubulawa khona amaNdebele ngabantu abamnyama zikhona na, kumbe angaba lesibindi yini sokuthi ehambe eBhalagwe ebona okwakusenziwa ngabantu abamnyama, amasosha e-50 Brigade? Ngoba ngithemba ukuthi efika khona mpana wabubona ububi obabusenziwa ngamakhiwa elengisa abantu abamnyama. Kodwa mbona ngani ububi obenziwa ngumuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama buwesu kulalobo obenziwa ngamakhiwa?
Uthi wena ofisa uMnangagwa ake ayefika eBhalagwe lapho kwabulawelwa khona abantu igugurahundi, kungani kuqhakathekile kuwe lokho?
Mina ngumbono wami mbona ngani kuqakathekile, ngoba izikhathi eziningi abantu bathwala nzima ukuthi bekhumbule labo ababulawa ngesikhathi segugurahundi. Ngensukwane esanda kudlula bekule memorial lapho imuli kaShiri ekade icabanga khona, kumbe ngathi kade bekhumbula khona umuyi uPerence Shiri owayengukomanda we-50 Brigade. Akula muntu owabavalelayo, bazenzela umcimbi wabo, bakhulume ngoShiri ngendlela abathanda ngayo. Kodwa ke abaselwa izihlobo ngenxa yegugurahundi eyayikhokhelwa nguShiri, lanamuhla abenelisi ukuthi behlangane bekhulume lokho abafuna ukukhuluma ngabantu abafayo bengethuki bengekho evalweni. Just 2 weeks ago abebhejo likaZulu bathi besiye eBhalagwe ukuthi becommemorate abantu ababulawa eBhalagwe, bamiswa ngamapholisa, bagcina behambile bayafaka ilitshe, ilitshe lelo latshontshwa. So kuyamangalisa ukuthi khona singakhuluma nge-hanging tree, singakhuluma ngokunye, kodwa singakhulumi ngento ezasenzakala ngo-1982. Asiqaleni nge-gugurahundi, asiqaleni ngokwenziwa ngabantu abamnyama bese sikhumbula lokho okwenziwa ngamakhiwa. Nanku imbali yamakhiwa ikhona, isihlahla sikhona lapho abantu ababelengiswa khona, abantu bavunyelwe ukuthi behambe benze umkhosi wokuya commemorate okuyadlula khona, bethi i-cultural corridor, behambe betshona bebuthene khona kanti. Kodwa abantu abavunyelwe ukuthi bebuthane eBhalagwe, abantu abavunyelwe ukuthi befaka amatshe lapho okwabulawa khona abantu ngesikhathi se-gugurahundi. So yikho bona khona ukuthi khona sometimes kunama-contradictions, njalo we are not sincere nxa senza into lezi.